Unqube wethule i-budget le kusakhiwo esisha sedayele eParliamente esise Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende uqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni se-primary le-secondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli, iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amashumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungiswa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola kuleli. Esethula ibhajethi yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, sir, in line with the Constitution, every child has a right to basic education. In pursuit of the policy of free basic education, the budget will direct resources towards increased free education coverage, which His Excellency has already announced.
Ihambelana lesisikelo sethu sombuso welizwe, wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbadalo.
UNcube uqhubeke sithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube le mali elizweni.
In line with the commitments and the need to ensure a knowledge-driven economy, an amount of 777 billion Zimbabwe dollars is being allocated to both primary and secondary as well as higher and tertiary education sectors.
Sihambelana lezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphansi lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax, VAT, ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshera uNcube ukwengezelelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Ngibona njengane kuyinto encomekayo sibili ukuthi i-education izuze imali eningi. Esilethemba ukuthi umbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga i-infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama-methods esimanjemanje.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi limali ingabe isedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela ibhajethi kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazothi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories kubokhwatha labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye 154 US dollars kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower lezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalunga edayela ePhalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizasebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.